Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emweni ngenjabulo ngolesine mhla ka 9 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Lapho airport enikezwe khona ibizo lika Mongameli Robert Mugabe, mbona kungayisikho ngoba nangu umuntu osemehlweni womhlaba ngokuhlukuluza abantu, nangu sanda ukuhlukuluza umnye wakhe u Emmerson Mnangagwa lo suke baleka. So i-timing yangkhona mina ngibona ingalunganga.
Igceke lendizamtshina eleHarare International Airport namhla liguqulwe ibizo njalo selibizwa ngeRobert Mugabe International Airport, okuyinto esolwa ngabanengi.
Position yethu njenge-MPP ukuthi wonke umuntu olwa lo mgabe uhle ebe ngumuntu esimkhangela ukuthi silwa si-one side. Umnangagwa ukhululekile njengomuntu wonke njengesizalwane nesonto seZimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo.
Unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla leZANU-PF sokuveze sobala ukuthi uMongameli Mugabe unguntando kayiphikiswa ofuna ukufela embusweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lobudlelwano loMnangagwa asedlela evalweni ngoba lawo elakho ukuxotshwa kuleli bandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igceke lendizamtshina elikhulu eleHarare International Airport namhla liguqulwe ibizo laphiwa elikamongameli Robert Mugabe njalo selibizwa ngokuthi iRobert Mugabe International Airport. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi ikakhulu abamabandla aphikisayo. Kuvika uGibson Bebe.
Esothula umbiko wakhe ekuvuleni kokusemthethweni kwalezigceke lendizamtshina uMongameli Robert Mugabe uveze ukuthi uyathokoza kakhulu ngokuphiwa inhlonipho. Ekhuluma njalo kulo mkhosi ilunga loluhlu lwabasakhula ekubadlala eZANU-PF uTonkai Kasukuwere ubuke ukuthi lelinyathelo yinto elungileyo ngoba uMongameli ulembali ebukekayo. Umphathi ntambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Walter Mzembe laye ugcizelele wathi akulanto entsha ngokuthi ibizo likamongameli liphiwe igceke lendizamtshina, ethi le yinto etholakala umhlaba wonke jikelele lapho amagama abanye balabo abazakala ngezombusazwe bephiwa izakhiwo eziqakathekileyo. Laloba kusekelwa ngababandla beZANU-PF ukunikezwa igama elisha kwaleli gceke lendizamtshina, abaningi bathi ibandla leli lichitha isikhathi lisenza into ezingelamsebenzi ngokufuna ukukhweza uMongameli Robert Mugabe. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Buthelezi Dlamini yena uthe sokusobala ukuthi uMugabe uzithandela amandla hathi okunye.
Lapho airport enikezwe khona ibizo lika Mongameli Robert Mugabe, mbona kungayisikho ngoba nangu umuntu osemehlweni womhlaba ngokuhlukuluza abantu, nangu sanda ukuhlukuluza umnye wakhe u Emmerson Mnangagwa lo suke baleka. So i-timing yangkhona mina ngibona ingalunganga ngenxa yokuthi isuka ilethe isimo sokuthi ngumuntu olungileyo liqhawe, ikanti izenzo zakhe asanda kuzenza lezi njalo aqhubeke zenza zimpha igama elibi kakhulu.
Isakamuzi saseHarare uMnumzana Chenisani Ntungagwa uthi lokhu kuveza uba uMugabe usefuna ukwenza iZimbabwe ilizwe lakhe.
Akulunganga njalo ngenxa yani singabe sesithi khona iZimbabwe isingwe umuntu yedwa, njalo uma sinika amagama anje singabe sesilungisela ukwenza kwamanye amazwe enjengabo John F. Kennedy International Airport, Oliver Tambo International Airport, sesilungisela elinye isiko engxenye kasilizwisisi lathi kasizuthi laba abakwenzayo bakwenza ngengqondo bayo.
kusenjalo isizalane seMelika uMartha O'Donovan owethetha icala lokufuna ukugenqula uhulumende kaMongameli Mgabe ngokuloba amagama ameyifayo enkundleni yokukhulumisana yakulezi nsuku ethitsha usenikezwe imvumo yokuhlawula evela ngekhaya esebail. Asethula isinqumo lesi uMahluli uJustice Clemens Biri uthe O'Donovan kumele abhadale imali eyinkulungwane zamadola i-1000 ikanti aqhubeke ehlala kukheli ayinikeze kwabezomthetho njalo abambise ugwalo lwakhe lozokuhambisa i-passport emthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bethe.
Oxotshwa kubandla leZANU-PF njalo osengumkhokeli webandla eliphikisayo eleNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukamnumzana eMasoni Mnangagwa kubandla elibusayo sokuveze sobala ukuthi uMongameli Mgabe ngumuntu onguntando kayiphikiswa ofuna ukufela embusweni. UMnangagwa uxotshwe kuhulumende ngomvulo wazoxotshwa kubandla leZANU-PF izolo esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso. UMjuru yena uxotshwe kuZANU-PF ngo-2014 esetheswa icala elifanayo. Njalo uMnangagwa nguye owayekhokhela umkhankaso wokuxotshisa uMjuru. Kodwa uMjuru uthi kulokuthi ajabule kumbe ahleke uMnangagwa uyamzwela. Wethule amazwi la kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe uMnumzana Methuseli Moyo ugcizelele amazwi kaMjuru.
Thina njengeNational People's Party asimhleki uMnangagwa, uyamzwela. Yinto eyazakalayo ukuthi nxa uMgabe engazakufuna ephathini uyakuqambela izinto ethi wenze lokhu wenze lokhu esenzela ukuthi akususele amanqa. UMnangagwa ubephatheka ezibaphambili ekuxotsheni abantu kuZANU-PF engazi ukuthi kusasa kuzaba nguye, namuhla kunguye. Siyamzwela kodwa simzwela sisithi okwenza omunye layo kuyakwenza.
Ngumuntu elingasebenzelana laye na ubaba uMnangagwa?
Thina iposition yethu njenge-MPP ukuthi wonke umuntu olwa lo mgabe uhle ebe ngumuntu esimkhangela ukuthi silwa si-one side. UMnangagwa ukhululekile njengomuntu wonke njengesizalwane sonke seZimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo nxa ethe wabuya ku-MPP. Laye esekubonile imizamo vele ayithungululi langalinye. Nxa laye sethungululile sekubonile ukuthi uMgabe munye, siyamebukela izandla zonke.
Bakhona abathi uMnangagwa kasebenzeki laye, ungcolile, izandla zakhe zibomvu ngegazi lombhuqazwe wegugurawundi ngoba ungomunye wabantu ababehamba phambili kulombhuqazwe. Uthini ngalokho?
Kuliqiniza nkomo uMnangagwa waphatheka kakhulu endaweni yegugurawundi. Ephatheka ehamba phambili yinto ekhona engazake ibalekela. Umuntu olezandla ezibomvu kumele azigezele izandla zakhe ezibomvu, kumele atsho abuye phambili ebantwini avume isono sakhe ukuthi yena wona ngawona kanje kanje kanje. Ukuyena uMnangagwa uma efika uxolo ebantwini beZimbabwe ukuthi avume izono zakhe, hathi ku-MPP kithi hhayi kulabo bantu abalahlekelwa yizihlobo.
UMnumzana Methuseli Moyo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleNational People's Party. Lizakhumbula udaba esilethulele lona izolo olwabalweli olwabantu ababengabalweli benkululeko abazise ukuthi sebexoshe uMongameli Mgabe kubandla leZANU-PF njalo besithi kaba semukeli ubukhokheli bakhe. Intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho usipha lolu daba ekwele Johannesburg.
Ekhuluma labezindaba umnumzana Christopher Mthwanga uthe umongameli Robert Mugabe akusenguye umkhokheli webandla leZANU-PF ngoba semxotshile bona njengabalweli bempi yenkululeko. Umnumzana Mthwanga ukhuthaze bonke abaxotshwayo loba kumiswa ebandleni leZANU-PF ukuthi bancedisane laba bengabalweli bempi yenkululeko ekulwiseni umongameli Mugabe. Umthwanga uthi umongameli Mugabe uxotshe obengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sakhe esezela ukufaka umngakhe unkosikazi Grace Mugabe kule.
The people of Zimbabwe are fed up with what's
going on. Zimbabwe is dealing with a lot of ongoing Mugabe. Umkakhe labanye babo abazama ukuhluthula intambo zombuso ngodli. Iyo lento esiphikisana layo njengabantu beZimbabwe.
Uthe bona njengaba bengabalweli bempi yenkululeko kuviyo lezandla leZipa sebemanyene kulwiseni umgabe ukuze bavikele inkululeko abayilwelayo. Ukhuthaze njalo zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisukume zivimbe amaqhinga kankosikazi Grace Mugabe okuthatha intambo zombuso eZimbabwe.
Zimbabweans are normal people like anybody. You don't want a mad person to be in charge of your country.
Sizwe Zimbabwe lazo ngabantu njengomuntu wonke. Akukho umuntu ongathanda ukuthi umuntu ogula ngokwengqondo abe ngumkhokheli welizwe. Ikho nje izizalwane zeZimbabwe zingasoke zemukele ukubuswa ngunkosikazi Grace Mugabe. Iqula le-G40 lifuna ukumsebenzisa ukuhluthuna intambo zombuso njalo kusegcekeni ukuthi bazamsusa bengenza lokho.
Umthwanga uthe bona njengaba bengabalweli bempi yenkululeko bakhathazeke kakhulu ukuthi umongameli Mugabe labanye bakhe bancintisana uhuquluza umnotho welizwe ngesikhathi umnotho usuvele ulela ngogedla. Uthe abanye abaxotshwe ndawonye lo mongameli Mugabe ebandleni leZANU-PF bexotshwa liqula leli laba bengabalweli bempi yenkululeko ngumnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Xavier Sikasukwere, umsekeli kamongameli umnumzana Thelekezela Mphoko nomnumzana Patrick Juwawo. Umthwanga uthi iqula lakhe selibumbe ikhansili ezakhokhela ibandla leZANU-PF okwesikhatshana kukanti ezabelweni sekukhokhela omgcini sihlalo abaxotshwa ebandleni leZANU-PF. Ubuye wakhuthaza abasemazweni ukuthi basekele imizamo yequla lakhe ekukhululeni ilizwe ezandleni zikamongameli Mugabe. Umnumzana Mthwanga uthe ulungiselela ukuya ekhaya uyakhokhela ukutshengisela okuhlose ukulwisa umbuso kamongameli Mugabe. Uthe mhla ka-18 kuza kuba lo mhlangano omkhulu wababengabalweli bempi yenkululeko behlela usekufanele bakwenze ekulungiseleleni ikusasa yeZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunnington, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, e North nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North le South, le Mkhuzu, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidland, Gokwe South le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
kulife to kulamsha kuhlelo lwabesifazana sihluzweni bomama sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe. Kambe singabona na ethatha isikhundla somkakhe umnumzana Robert Mugabe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union uvikwa usulindele ukudilika kombuso wenhloko kahulumende yakweleBritane unkosikazi Theresa May lohulumende webandla lakhe lama-conservatives ngoba uzulu wakulelo lizwe sekuveza sobala ukuthi kaselathemba laye. ELeSaudi Arabia selilaye izizalwane zalo ezihlala kwele Lebanon ukuthi ziphume ngesiphangiphangi kulelo lizwe ngenxa yokufuthelana okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe okukhomba ukuthi kungaqhamuka impi yiloba yisiphi isikhathi. Amalunga ebandla leZANU-PF lobudlelwano lomnumzana Emmerson Mnangagwa asedlela evalweni ngoba lawo elakho ukuxotshwa kuleli bandla yiloba nini. Umongameli Mugabe uthembise izolo ukuthi uzaxotsha kuhulumende lakubandla bonke abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bakaMnangagwa. Yena oxotshwe kuZANU-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMugabe. Omnangagwa ukwele South Africa sikhuluma nje lapho abalekele khona esithi wesabela impilo yakhe. Umbuzo omkhulu nanku. Umongameli Mugabe uzakhetha umkakhe uGrace ukuba ngumsekeli wakhe na njengokufunwa licele ebelilwisana lomnangagwa LG40. Ukuhlaziya lolu daba lengxaba ngxoza yonke eyenzakalayo kuZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salelibandla umnumzana Joseph Chuma lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Umbuso wodlame ufanana lemisebenzi yemafia eyobugebengu. Ucina inkokheli ingakwazi ukuthemba abangani bayo izihlobo zayo, igcine izithemba yona ithembe lomfazi wayo labantu abayo kuphela. Indlela umgaba abuse ngayo bencedisana labo Mnangagwa indlela yokuthi nxa engasuka emhlabeni akafisi ukuthiyela omunye umuntu amandla lombuso ngaphandle konkosikazi wakhe labantu abakhe ngenxa yokuthi akusela kuthembana.
Baba Chuma uyamuza uMacaphulana.
Uyazimangaza uMacaphulana nxa isithi kulombuso odlame kumbe umongameli wethu ufuna ukufa unkosikazi. Ngoba mina angikhumbuli njalo anginanzeleli lapho engaphuma khona ilizwi livela kuyimongameli futhi hayi mina sengifuna ukufaka unkosikazi wami. Lokhu kushiwo ngabantu abayibo abanikazi bomhlangano. Impambaniseko isuka ekuthini kona abantu abangenele emhlanganweni abanjengoba Macaphulana yinto esifuna ukuthi sikhulumele iZANU-PF kodwa kona ungekho phakathi kwayo.
Hayi baba Chuma uyalahleka, lalela lapha Chuma. Wakhulumile bephakathi kwebandla oChrist Mswanga wakhuluma labo Mnangagwa bangapha ntiba lapha kathi siku exile. Ungabo ukuthi futhi Chuma wena umbuso wena uladlame benzana amathambo lawana phakathi kwemayini eBalagwe le Mamasgrave lupani labantu abaningi abafileyo ababulewe ngumbuso kwaMgabe wayewuvimba lokhu ukuthi umbuso wenu ngodlame. Njalo ungabo ukuthi Chuma wena uMgabe kaThongo ukuthi ufuna unkosikazi wakhe kathi asuye white city othe unkosikazi wakhe is speaking her mind. Asuye uGrace Mugabe elirali yonke eZANU-PF headquarters ukuthi yena uredi ukuthatha izintambo zombuso. Why uchichiliza ubufakazi obusegcekeni usithi abantu abaphakathi kwezani balelungelo lokukhuluma? Mnangagwa uxotshelwe ilungelo lokucabanga kwakhe lokufisa umbuso. Amahovesi axotshelwanga imicabanga wabo lokukhuluma oJabulani Sibanda. Ungabe ukuthi ngobuphakathi kothango babuchuma ubusuvala amehlo uvale le ndlebe. Mnangagwa enjani ube yilunga lebandla njalo abalisebenzela kudala lina lingakangeni kodwa akaxotshanga xotshela ukucabanga ukuthile lokufuna ukuthile ungabo ukuthi singaka kubaningi bakuthuma uthi silahlekile njalo umbuso weZanu-PF ngumbuso ophethelizwe ungathi wona uzakhulunyelwa ngabantu bezanu-PF kuphela ubuphofu obunjengalokho lokuvala indlebe okunjengalokho yikho kwenza imali libhekile
ngena khonapho babuthuma uyamuzwa
umacaphulane uba umacaphulane ngiyabona ukuthi kulenda ayikhuthayo kancane umama bashe ukubona mina sengifuna uthe lami njengesizalwane saseZimbabwe angilabe yini ilungelo lokuthatha yona le into waze wafaka umzekeliso wokuthi kona kanti ngani ubabamankagwa uthe esuka kwi-conference yakhe esuka ngu-vice president wathiyela unkosikazi wakhe i-conference yona le
umuhle ngoba uyabona thumuthi ngumzekeliso ubezekelisa ukuthi laye ngathiyela isihlalo kanti uyikhutha njani khonapho
Umgabe seluphele chuma ule 93 years uya ku 94 kuyini okulehlulayo njengeZANU-PF ukuthi lidinge omunye umuntu ongayisuye Mgabe njalo ongayisuye mkakhe unkosikazi Grace ukuthi alikhokhele akhokhele ilizwe ngoba kayisibo bukhosi phela lobu obuthiyelwa naye
mina kuyini okulihluphayo nxaliphandle nxa thina esikuzanu-PF sibona kufanele sikhokhele ngumuntu olenalipriweni but naway likomplaina ngapha nxa sikhethe kwethu
babuthuma
siyakhetha esikuthinayo then after that sikumele ngokubheka ngevoti
babuthuma okusihluphayo ukuthi singabantu bezimbabwe ukwehluleka kumbe ukuphumelela kombuso weZANU-PF kuyasiphatha thalathi njengabantwana bezimbabwe kodwa ngingakaphenduki kuwe ngena khonapho macaphulane
into eyenzakala lapha yikuthi obabuthuma njengaye umnangagwa enjana abantu bakhona nxa bephakathi kwezanu babona njalo bazwa ngendlela yendoda leyane edlisiweyo okuthi ubufakazi loba buphambi kwayo ukuthi unkosikazi wayo ulitshapa iyabilokhisala kuphela okwenzekayo lapha yikuthi umgabe seyilizwe uyifemily yakhe sokuyiphathi ephathini khona ngale ngaphakathi ophikisana lakho lokho uyahamba
Elakusasa leZimbabwe ulibona limi njani?
Elakusasa leZimbabwe ngiqale ngalo sithembela ukuthi kungabi lodlame ngoba udlame lwakho nalungaqala siyalisozela uphele. Njalo kunye okumele abantu beZimbabwe bakujabulele ukuthi ukuxabana kukaMgabe lomnangagwa kuyinto enkulu kakhulu ngoba laba bantu babulela abantu, babulela ilizwe, bayenza ubukhukuluzi, bayenza inzondo ezweni bebo babili. Ukuxabana kwabo kusho ukuthi akusoze kube lula futhi ukuthi oyedwa wabo ahlukumezele ilizwe ngendlela yenze ngayo. Ukuthi nawo amaZimbabwe kakubona khonokho basebenzise khonokho njengethuba ukuthi akusoze futhi eZimbabwe kube le strong man, le strong woman elamandla ade khona phakathi kukaMgabe lomnanga wakho bebambisana. Ukudilikana kwabo kusho ukuthi kule thuba lokuthi umbuso lombusazo weZimbabwe ungaguquka kube ngcono ngoba ababulali ngokwabo sebexabeni.
Babuthuma, sizabona yini njengebandla leZANU-PF alubana uMgabe ethe wachedela eceleni kancane lifaka unkosikazi Grace Mgabe ukubana abe ngumongameli.
Lokhu njengoba zitshilo yinto evela ebantwini. Abantu bangathi hayi ngoku ufunayo yiko lokho sihamba ngakho ngoba sibanda elidemokrati
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale lephalamende engwebandla leZANU-PF ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana Inhlanganiso yeBinga Craft Center ibhekane lobunzima bokusebenza kahle ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubaza ukuthunga ilala bekuphilisa imuli eziningi eBinga kodwa ukumamanzonzo kwezomnotho sekuchiye imuli eziningi zisendlaleni ezinye zithengisa impahla zazo ngemali ephansi kumbe bethengisa ngokudla lempahla ezindala osekubangele ukuba lohlonzi lwempahla ezithungwayo lezibazayo lwehle umqondisi weBinga Craft Center Umnumzana Mathibheki Mudenda uthi lokhe kwaqala ukusebenza imali zakwamanye amazwe ukusebenza kwendawo yabo wehla kakhulu.
Isuphe sibhakene lazo lapha ukuthi i-market yemabhasikiti yalapha unganya akusayenzi kahle ngoba kusela ama-customer avuyayo especially ama-tourist avuya ethenga every day. Khathesi i-tourism kaniseyawo ama-tourist akasavuyi. So kutsho ukuthi uma ungela ama daily sales ukuthi umanage ama running cost yezinto kuyangani kuyasinzimela and as a result sekusuyenze saba sangena kuzikweleti eziningi ezamanzi savalwa amagesi.
Omunye osebenza ePinga Craft Center njalo eseluka ilala unkosazana Viola Mwembe uthi abathengi sebebalutshwana njalo lokuyavuna ilala sekunzima.
Tikasela ama customer abathenga izinto zethu njengakudala. Then kathesi ngasifuna ukulungisa izinto kasela moto khona face center ekudala yayisincedisa ukuthi siyethetha ilala. Lapho sithatha khona kathesi sihamba umango omude ukuthi siyethatha ilala yakhona.
Ucele ukuba uZulu kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zibasize ukuze benelise ukuthola inyawo ezilula ezizabenza bayefinyelela la kwamanye amalunga lokuvuna kuhle ilala.
Ngabe siyancedisa ngemota esenta ukuthi isincedise ukuthi siyethatha ilala yethu sizolokela ingcebethu zethu then sidingele imakethi ukuthi sithengise izinto zethu njengakudala.
Indlu yokusebenzela lokuthengisela eBinga Craft Center isinethela ukuthi amanzi logetsi sekwavalwa ngenxa yesikwelede. Izisebenzi ezikhona ngezizinikele ukusebenza kungela holo. Imuli eziningi ezaziphila ngokuthunga lokubaza sezibhekane lokuswela ngoba ibhizimusi isimi manzonzo. IBinga Craft Center ayisenelisi ukuyathengisa ngesikhathi impahla kwamanye amazwe ngoba sebesehluleka ukuba lokuthungwayo loba okubazwayo okulohlonzi ngesikhathi. Ngimele iStudio 7 iseBinga, ngingu Anastasia Ndlovu.
Nanto udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi kuqakatheke kakhulu ubudlelwano belizwe lakhe leJapan. Wethule amazwi la esethekelela ilizwe leJapan lapho ethe okubhekane lelizwe leli kuyabe kubhekwe njalo lelizwe leMelika. Ilizwe leNorth Korea likhanya liyilo elethusela eleJapan emhlubulweni wamazwe asempumalanga. ELeNorth Korea liqhubekela phambili lilolonga izikhali zenuclear. Ilizwe leli lijayele ukuphaphisa ama-missiles phezu kweJapan nxa lilolonga izikhali lezi. UTrump uthe ilizwe leNorth Korea lethusela eleMelika lamanye lisithi lizawabhidlisa ngezikhali zenuclear. UTrump uthe ilizwe leJapan lingethuki kakhulu ngoba eleMelika lisekelana lalo ekuqhubeni inhlelo eziningi ezigoqela ukuzivikela ezikhalini ezinjengezenuclear. Uthe isikhathi sokuncenga sesiphelile ngakho-ke ilizwe leNorth Korea sokumele lizinuke amakhwapha ngoba iMelika ilakho ukuzivikela ngendlela engagcina ijabalalisa ilizwe leli. UTrump uphinde wathi kuzwisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana abathunjwa kweleJapan izizalwane zeNorth Korea. Uthi lokhu kumele kuphele ngoba abantwana balelungelo lokuphila impilo abayifisayo. Uthe kuzwisa usizi indlela ilizwe leNorth Korea elabulala ngayo isizalwane seMelika u-Otto Wambia. UTrump uthe lokhu akumelanga kwenzakale futhi. Uthe eleMelika lilebutho elihlala eJapan elifika inkulungwane ezingamakhulu angamajumi lanhlanu, 50,000, lelinye elihlala eSouth Korea elimelele ukuvikela amazwe wonke womhlaba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Igceke lendizamtshina eleHarare International Airport seliguqulwe igama njalo selisaziwa ngokuthi iRobert Mugabe International Airport. Isizalwane saseMelika esibotshwe esisetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Mugabe sivunyelwe ngumthethwandaba ukubhadala imali yesibambiso ibheyili njalo sizakhululwa kusasa. Unkosikazi Joyce Muchuru uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kuveza ukuthi uMugabe ufuna ukufela embusweni. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.